okwenza kube difficult ukuthi sihlangane njengama opposition okunye ikuswelakala kweqiniso ikuswelakala kwedemocracy within our own institutions as ama opposition okunye ku down because of tribalism because tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition and then kube sokuthiwa le ndawo yokuthi as siyaswela siyayibona i-moral authority baba kithi ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyikuthi thina ama-lawyers awe-opposition anjengebandla le-MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiyarepresenta amasela abe sebanjwe ngale ku-ZANU-PF so i-moral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani i-moral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke so ku-opposition kufuze singagijimisi izikhundla but sigijimise ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono
lapha siyabona ke undibala ubambe enye into abantu abangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona ukhuluma nge-tribalism ukuthi i-tribalism sibulele silokhu zwayo ama-opposition parties ngena khona postpart
ye ngibone ngani mina into ezifana nabo-tribalism o-racism njalo ziyinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe ngoba phela kumabandla ezombusazwe ayabelisa ukuthi abe yiwo asuka azoqhuba ilizwe elisaphambili akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu kuthiwa ngaukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana kubandla le-MDC siyazi le-MDC alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho bekungasilodibo olukhulu kangako loba sisazi ukuthi zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa besenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana ezifana lokuthi bekusipha ukuthi isikhathi esiningi ekuqamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-one lobukhokheli ukuthi esokuphethelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babundibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuye bandleni phela elihlukanisayo ukuthi lithithizane
sibuyele kubaba undibali size ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni xa udaba lolu luqhubeka kusuya phambili
engakutsho futhi baba Gipsy nje ngamafitshane ukuthi into le-tribalism ikhanye ngani is getting worse and worse every day it's even getting worse than what it was during uPresident Mugabe kodwa into engizazama ukuthi ngijime ngitsho ukuthi ambona ukuthi into le ithi ukuthi i-current president more tribalist than the former president I think what is happening ukuthi kulabantu baba Gipsy abasifunisebenzisa kakhulu imathebelele and the Midlands as a battlefield to win i-power within ZANU-PF by even making izinto leze tribalism more pronounced even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda and into okufuze sibekwazi i-tribalism injengeslavery is a very psychological problem that is damaging to the individual oyi-experiensayo such that ukuthi okubona baba abantu bengavoteli maybe amapati anjengabo MRP abanjengabo mama makhophe not that we are saying ukuthi umama makhophe urepresenta uhlangotho oluyi-one lomhlobo hatshi engutsho ukuthi this thing is very damaging nxa abantu ba-experiensa into leyo kusukela kudala so kodwa into engifuna ukuyifisa yenzakale within opposition ukuthi kufuze sithathe ama steps directed to addressing tribalism. Ku political party enkulu yona le ethi inkulu MDC kufuze ileadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so it clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento okuthiwa i positive discrimination so as to balance so that i party reflecta i character yelizwe. Ungakhangela thina ku EFF you've got a leadership a diverse, you've got people from abantu amamanyika, you've got Korekore, you've got Zezuru, you've got Ndebele, you've got Tonga, you've got Nyanja, you've got Chewa. So tina, we believe ukuthi tribalism must be fought just like we are fighting sifuna ukuthi it's a corruption ibe fought. We want to see the national leadership taking a stand against declaring a war against tribalism, clearly not even kukuthiwa into ezinyenyezelwanayo. Kufuze kube very clear ukuthi even the opposition is very clear. Ubaba uChamisa must stand in front of the nation and condemn tribalism clearly. Kungabi into le esayibona beyenza esilinwe sikatswankirayo besithi bafuna ukutshisela uMakhube ngoba ulidizident. Ngoba yiyo into esukela itribalism khonapho.
Asibuyele kubaba ubaba uNkululeko Sibanda. Baba Sibanda, so ke nxa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Udumekilalo yokuthi Dube, ngingaqala ngokuthi ngivuma ukuthi kuyalungiswa. Ngiyabe ngisenze kani ngivuma lezi zinto ezikhulunywe ngebandla le-MDC kumbe ezikhulunywe ngopresident Chamisa. Ezingimangalisayo kakhulu ukuthi asizoqiniso kodwa bakhona abantu abazithembayo. Upresident Chamisa, one of his inkulumo zakhe zokuqala esanda ukungena embusweni we-MDC Alliance ngo-February last 2018 wathi yena akalandaba angayenza nxa kuvuma yena umbuso angawutshiyela ukuthi besindebeleni. Udaba lokuthi sicabange njengabantwana abancane esikhathini esiningi sithi thina nxa umuntu wesindebeleni angangena ku-contest lo muntu wesishoneni angaa sokuyi-tribalism, ayiqondanga into leyo isenza sicabangele phansi njalo singaboni umhlaba ngendlela oyiyo yona. Fanele sazi ukuthi sikhangele umhlaba ngawophi. I-MDC Alliance kayilwisani labo i-EFF, kayilwisani labo Makhube, omakhube bahamba bayitshona besebenza lezanu ngokwabo lokhana akulali lathi. Ukusebenza kwabo lezanu akulali lokuthi bangamaNdebele bangabathengisi full stop. Liyabona ukuthi basebenza lamasotsha lama-CIO bathini bathintha umthetho bathi mana bafuna ukuthi kungabi lokhetho, yikwenza kwabo lokhuyana asilandaba labo ngabantu bezanu. Ukuba ukuthi uMakhube umuntu wezanu akusoze kucishwe ngokuthi sithiyela uliNdebele akala laphathi alayo. UMakhube labathengisi kuphela abanika imali yezanu, kufanele sibe clear khonapho. Ngibona ngani kuzaba azima kakhulu ukuthi silungise izindaba zelizwe nxa singaqalanga sazizwisisa sazicubungula sakhuluma ngamaqiniso. Kukhona izinto ezimbi njalo sikhona iy'mpambaniso ezingabe zisenziwa yi-MDC, kodwa singathatha iy'mpambaniso ezingayisizo sizibeke ku-MDC siyabe sisolva kumbe sisilwa lo dubo olungekho, siyabe simotsha isikhathi esiqakatheke kakhulu ekuthini silungisise udaba olukhulu olwe-tribalism ezilapho oluyinkalakatha yendaba. Ukuthi uyabona ukuthi kuzanu umuntu ungabona ebuyile ubuye ukuthi azoplaketha amaNdebele athi kuthiwa no, wena ukhona Mndebele uyapho kubizwa, and izanu ikhetha the west among us. Yakhetha bona abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqhilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo Dube mfanele ngibona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MDC Alliance abantu abakhethwa abangafakwa ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson ngumNdebele, your vice president ngumNdebele. Abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground, ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Wilson Ncube kumbe uMakhube wena lungu kuthi okobuya stand ground lo Professor Wilson Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela. Yeah,